imbangela kwenza kwahulumende lebhanga elikhulu kwehlisa esingathi money supply i-M3 kweze-economics imali engange 300 billion bakwanise ukuyikhipha kwi-circulation evikini edlulileyo bezama ukwenza ukuthi i-pressure eyekhoza ukuthi izimdola libe lokhu lisiwa nxa oqathanisa le-American dollar ibe ngani yayehla. Kunjalo nje uhulumende la umile ukubhadala esesingama-contractor laba abamnenzele imisebenzi abaningi athi la bebonakala beyimbangela enza kube le mali eningi enkambono mnyama wenza ama-rate akhwele. So ngalesi sikhathi uhulumende umile ubabhadala labo okwenza njalo ukuthi akwanisela ukucontrola i-money supply okwenza kuba ngani kuba nganyeno ngendlela yokukhwela loba kuliwa isindo sezimdola oluqathanisa lamanye ezinye ezimali ngabe lirandi loba i-US dollar. Lokho kwenzakala kathesi kuyindlela vele i-money supply ekontrolwa ngayo kodwa wethu singathi ku-artificial ngoba ngasicontrola i-money supply kodwa labo siyabe sibhadala ama-contract ngoba mzwana siyawabhadala. Nxa sizawabhadala nge-RTGS or izimdola kuthi bazayifaka emkambeni omnyama kuzakhweza ama-rates.
Lokhu ungathi kulomthelela bani kumnotho welizwe nxa sesikhangela amabhizimusi kanye lakuzulu nje jikelele ikakhulu kulabo abahola ngedola laseZimbabwe?
Ngazi ukukhayela kwe-economics kwenzani zomthuthu ze-economy kuyinto enhle loba ku-artificial kodwa kufuze kube sustainable. Kodwa kimi labaningi esihola nge-RTGS kusenza sibe nendlela yokuba kwi-comfort ngoba sesingathi sesingapredicta ukuthi i-rate ingavuka sasikhwele nge-2 points ayikona besekusezakala amaviki adlulileyo. Kodwa kuboza kosomabhizimusi ngokwabo bona hhayi akungeke ubachaze ngobana i-price abasebenza ngayo kathesi besenza okuningi ukuthiwa i-forward price le-speculation okubayenzela imali. So kathesi lokhu kuyamisa i-speculation njalo kuyamisa i-forward price ngeningi kakhulu in terms of ama-gap lama-percentage. Kodwa kimi njengomthengi wawe-economy kunganginika ongani ngokuyiphisanyana okuncane.
Isiphathamandla sikahulumende umnumzana Nick Mangwana uthi amabhizimusi amaningi asezama ukulahla idola laseMelika efuna eleZimbabwe ukuze ahlawule imithelo ngoba kuchipile ngaleyo ndlela kodwa kawalitholi idola leZimbabwe. Yebo, yinto eyenzakalayo yini eliyibonayo?
Eqinisweni kathesi amabhizimusi amakhulu athwele zima singagayela amakhampani nami naningayimpothayo ala ma-truck kathesi asebabhoda bazama ukudinga leyo RTGS ngoba amanye amajuda asebhadala nge-RTGS kuyindlela akahulumende yokuzama ukupromota i-UCA RTGS njalo kuyindlela kahulumende yokuzama ukufosa amakhampani ngoba nganazethu amakhampani singathi even i-banking sector eZimbabwe kathesi ihlezi kwemali engange 2.2 billion engasebenziyo in hard currency in US dollars. So uhulumende by fostering or by enforcing ukuthi ama-duties abhadalwe nge-RTGS and ngapha yena esqueeza i-circulation ye-RTGS esemophe i-excess liquidity esingathi imali adiningi ade i-RTGS athi bhoda kufosa amakampani ayithenga le RTGS and kungananzela ukuthi bakwenze bakuvula njalo bathi amakampani angameleli amabhenki nxa ekwanisa hambi nxa ezimisile kahambe eyithenga le RTGS reserve bank. Kuyindlela kwesi sikhathi engingathi kuyikuhlakanipha okunganeno ngohulumende ezama ukufosa or sithi ku-unlocka i-US dollar le esezandleni loba esemabhanga eyamakhampani abayigcinileyo abangayisebenzisiyo ukuthi bangayi-unlocka bayisebenzise isekulete kwi-economy ngoba at the moment siyakwazi ukuthi kule shortage enkulu kakhulu e-US dollar kodwa le mali esemabhanga inga-unlockwa isetshenziswe kuyaba nganeno. Lapho urhulumente singamkhangela ukuthi uzama ukubalika okwenzakala eminyakeni ephelileyo webha i-reserve bank ya-raider ama-accounts abantu ama-US dollar athathe asebenzise abanika amazimdola lapho uzama ukubafosa ngendlela ezisemthethweni loba ngokuhlakanipha.